Izakhamizi zesilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa izifuyo osekubhahile kulumango njalo zisithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uzulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Cela nje abakhululekileyo sihlanganeni nje kusasa eguyo silwe ngohlupho lolu esingalo ekutshontshelwa ngoba eyi sesijwele kanzima ma sesitrowa amasena amapholisa ama la masela asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba zisithi amapholisa kumele acutshungulwe ngoba kukhanya yokhona adla la masela ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga usidanke.
Ubusukisela khona phana sithatha umbuso obusela ukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikuba lokuthi la mapholisa phakathi.
Amazwi akhagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga umnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba siboni ukuthi khona nombono wethu udlelwane ukukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngavela afike khona lapha ezigameni sakithi uzabona segijima ngemota masinyana ntokona so kuhle kukhanye khonapho ukuthi khona sela umpholisa wonke ongena lapho bonke sebelezi mota bonke.
Umnumzana Victor Vodloza Spanda wayisakhamuzi emanama uthi bazathatha amanye amanyathelo nxa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Asithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangamapholisa abanye ngabasethuli khempu abanye ngabase enhwali abanye ngabaseguyu. Ukusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba bantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo silwisana sindawonye lezigebengu. Sesikhathele ukuthi uma uhulumeni engathathi amanyathelo ngalokhu okwenzakalayo kutsho khona ukuthi thina njengabantu sizothatha amanyathelo thina ukuvikela izifuyo zethu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eguyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ejume siyadinga amasela enkomo eShanyawugwe ngemva kokuthaka kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo umnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Sibabonga bomthetho okusukisela eGwanda kuze kuthi Bebridge kuze kuthi Plumtree. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siya phambili balimi. Maybe ubusela lobu bungayehla udede ukuze sifuye phela kusibe lokusasa lethu labantwa bethu bebe lokusasa labo ngoba imfuyo yiyo phela impilo uma ungela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa wekhafosi wabotshelwa ukutshontsha inkomo eziyisithupha. Uwilson Mtazwa kanye loTafaza Kurimsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasitshiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.